Sikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 14 kuZibandlela 2020, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezithizi asikwazi vele ukuthi siningathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ingela enethi ongadlanga. Lamhlanje sibuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele ha.
Izikolo zivuliwe ilizwe lonke namhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukufundisa besithi bafuna umqhashi abengezelele iholo.
Amabhuku lawo esiwathenge nzima sengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka isikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvula izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Ngakwelinye icele abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvula kwezikolo namhlanje. Ibandla le-MTC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo. Obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa abeza kwethula umbiko wakhe womqoka. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Izikolo zivuliwe namuhla kodwa ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende abakaqalisi ukusebenza besithi bafuna umqhatshi wabo abengezelele iholo lona abathi kaleneli ukunakekela imuli zabo. Umlondolozi Ndlovu sithulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababalisi ezikolweni zikahulumende eHarare namhlanje bemele izinhlanganiso zabo ezithi iZimbabwe Teachers Union ZIMTA, iProfessional Teachers Union PTUZ, le-Amalgamated Rural Teachers Union ATUZ banqume ukuba kabayi kuya emsebenzini ukuthi labo abayele benelise ukuba zezikolo azihlalele bengasebenzi. Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo emzini wekwazana eHarare uveze ukuba bebesezikolo namhlanje kodwa abafundisanga ngenxa yezikhalazo abalazo.
Asingeke sifundise ngoba uhulumende akalaye kagcwalisa izifiso zethu. Ezithizi asikwazi vele ukuthi siningathi. Unzima ukuthi uvuke ugeze ubuye emsebenzini uzoqalisa ukufundisa ukukhuluma nabantwana ingela enethi ongadlanga. Lamhlanje sivuyile nje sizokuthi siklokhe silunguze kodwa ukusebenza vele ha. Njengoba lamhlanje lokhu esizimile khona lapha nje singamaqembu qembu qembu sizama ukukhulumisana ukuthi kanti sibone kanti vele kungenziwani. Kodwa okokusebenza sibili hayi, ngibona iviki izaphela sibili size sizwe ukuthi kanti yena uhulumende umi ngaphi.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-ATUZ uMnumzane Nation Mudzichirwa yena othi uhulumende kumele alalele izikhalazo zababalisi.
Namhla ababalisi abaningi abakhwanisanga ukubuyela emsebenzini ngoba abala izimali zamabhasi lazama-school fees zabantu babo. Akula i-learning enzakalayo namhla esikolweni ngoba sibona abantwana abaningi bagcwele esitaradeni. So sicela siyacela kuhulumende angenele masinya abhadale ababalisi imali abayifunayo.
Omunye umbalisi ofundisa emangweni weBhinga ongathandanga ukuveza igama lakhe uthi ezikolweni eziningi ababalisi bebengafundisi namhlanje.
Ngapha eBhinga akula babalisi, ababalisi ababuyanga, abala mali zokuthi bebuya ezikolo kodwa abantwana bafikile esikolo.
Abazali abaningi bebedanile ngalokhu. Omunye wabo kungumnumzana Alpheus Mapranga yena othi uhulumende sekumele akhangelisise lolu daba.
Kuzasithwalisa nzima thina njengabazali ngoba sasihambisa abantwana esikolweni and bangahamba ku-strike thina sivele siyabathatha futhi siphenduke labo endlini. Lokhu imali zangkhona azikwazi ukuthi zizazisuza ngaphi. Ngiyabonga ukucela ukuthi uhulumende akhangelisise indaba yomholo ngamatitshala bayilungise ngoba bangayikela kunjalo kuzathwalisa kuqada ngoba imali izokuthi siyethatha abantwana siphinde labo endlini sizakuyabuyela labo futhi ezikolweni ziyasiwomela.
Ababalisi bathi bafuna iholo labo lilinganiswe le mali ababeyihola ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe lamakhulu amanye lengxenye yamadola emelika $450 kodwa uhulumende uthi lati lendisi leliholo ngoba engela mali. Ngimele isitudo 7 ngiseHarare ngomlondolozi Ndlovu.
Selokho sikudaba lonye. Abazali baveze imbono ehlukeneyo ngokuvulwa kwezikolo namhlanje, abanye besithi ababonanga mehluko kulakwamanye kuleminye iminyaka. Kuthi abanye babo besithi bekungacaci ukuthi abazali bazafundisa lobahatshi njengoba bekulilanga lakuqala. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugceleyo.
Izikolo zivuliwe lamhlanje elizweni lonke. Abamele ababalisi besithi amalunga afela dlabuzane lokuqhubeka besebenza ngoba iholo abalitholayo lingeneli lutho. Ngakwelinye icele abazali bakhala ngendlewo langokungananzwa ngababalisi. Unkosikazi Phelino Moyo ongumzali uthi uze waphenduka lengwalo zokuloba azithenge nzima ngoba kungacaci kumbe ababalisi bayasebenza loba hatshi.
Mina namhla ngihambisa umntwana esikolo ngize ngabuyela endlini somele ngemsebenzini kungela action esikolo ukuthi izikolo zivuliwe kuzafundwa kumbe njani. Amabhuku lawo esiwathenge nzima zengaphenduka lawo. Ngibona ukuthi azalahleka esikolo ngoba abantwana bebegcwele isikolo sonke. Kungacaci ukuthi isikolo kuvule izikolo ukuthi kuyafundwa kumbe kuhamba njani.
Omunye njalo umzali umnumzana James Mkandla uthi kunzima kubabalisi ukuthi bayefundisa ababo abantwana bengayi esikolo.
Yebo kambe izikolo zingabe zivuliwe njengomnyaka yonke ukuthi nxa umnyaka uqalisa and kuyabe labantwana abatsha bakubo grade 1 ECD labaqalisa secondary. Ababalisi bangabe behambile ezikolo kodwa kunzima kakhulu ngokuthi bona ababantwana babe bathiye ezindlini beswela ukuthi bangahamba njani ngoba izikolo zifuna ischool fees. So umumo wangikhona nje kuphonga kuba nje ukuvula kwezikolo kodwa umumo wangikhona kawuma kuhle.
Inkosikazi Linethi Zondo uthi okufunekayo esikolo kuningi kakhulu njalo le ntengo iphezulu kakhulu.
Izikolo zivuliwe sibili kodwa ubunzima esihlangana labo ukuthi izinto ezifuneka esikolo ziningi kakhulu. Ngapha le ntengo iphezulu osokusenza ukuthi abantwana sibahambise bengelalutho sisadinga izinto zakhona. I-school fees laso sikhwelile.
Laloba kulabanye abathi bekungacaci esikolo, unkosikazi Messi Sithole uthi kuye esikolo bekufana lamanye wonke amalanga okuvulwa njalo labantwana bafundile.
Mina esikolo sabantu abamithemba ahambisa konke bekurayithi, amabhuku besithengile, lama-teachers abekhona, bekunormal ezinjengensuku zonke lakathe sibathi bafundile.
Iningi belikhanyelele ukuthi izikolo azisoze zivulwe ngoba ababalisi bengekho emsebenzini kodwa abazali babika ukuthi benelisile ukwamukelwa izikolo laloba kulabanye abalensolo ngendlela abaphathwe ngayo ngababalisi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Ngosenjalo, unkosazana Melissa Chingwana Ngwana wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ngomunye wabangayanga emsebenzini namuhla. Utshele uMike over Studio 7 ukuthi njengababalisi bazimisele ukungayi esikolo uhulumende aze abanike iholo abalifunayo.
Namhla asihamba ngemsebenzini ngoba sibone kungancedi ukuthi sihambe imali esiyithola incane kakhulu. So ukuthi sihambe emsebenzini namhla kuyabe kungani sivumelana nemali esiyiphiwayo.
Kulabantu abalombono wokuthi uhulumende uyazama ukusebenza ndawonye lani kodwa lina seliqinisa ikhanda lapha bathi uyazama ngempela ngamandla akhe wonke ukulungisisa isimo somnotho. Njalo uzamile ukulinikeza imali ngesingisi sithi amakushini ngala kodwa lina lilokhu liqhubekela phambili liqinisa ikhanda, ungathini ngalokho?
Thina imizamo eyenziwa yasiyiboni ngoba ngabe kade inceda okweqiniso ngabe asikhali ngabe sisemsebenzini namuhla. Amakhushini allowance esiwaphiwayo mancane, imali yakhona incane kakhulu, uyathi uyithola izinto ziyasezikhwele ngelanga lonalelo. Kunje ikhushini esagcina ukuyithola sathi siyithole izinto zase zakhwela, ayenelisi ukuthenga le grosa legcweleyo, ayenelisi lokuthi ibhadale lomntwana i-school fees uphile ngayo uziyefika inyanga elandelayo. Imizamo hhayi asikayiboni. ngoba yonke into abasitshelayo ukuthi bazosenzela yona ayikhiphi ebunzimeni esikibo. Ama-100% increase abathi bazasinika wona yi-100% eyemali evele incane esikukhalelayo nje thina ukuthi imali yethu ibuyeni interbank rate kumbe ngama-US dollars.
Kungani lingathathi lawa ama-cushioning allowance besiliqhubekela phambili lixoxisana lohulumende njalo limnikeza ithuba lokuthi alungisise isomnotho?
Mina ngibona ngani isikhathi sokuthi sibe sibekezela asisekho ngoba sesibekezele wakwana lo ngumnyaka wesibili lokho esibekezela kulokho ekuthiwa siyakhuluma siyazama lokhu lalokhu ngayi ukuthi bayazama ngone bezame lathi sibe sihlezi ngokubuyela emsebenzini kuza sibisele emuva njalo ngoba sizabuyela emsebenzini labo ethi bekhule bengayiyeleli.
Abodokotela bona sebelesikhathi eside ngempela betshengisela, libona ngani lina lizayenza into efanayo na?
Bona ngani kuyagcina kusiba njalo ngoba wamatitsha obakakhethe sekunzimeni obukhulu emjazisisa lokhu okwayihlela amadokotela and ngibona ngani indlela abayenza ngayo kuyagcina kusiba njalo lakithi.
Njengoba lingahambi esikolo abafundi-ke
kuyasizwisa ubuhlungu lathi ukuthi abantwana bahlezi abafundi singamatitsha kunje lathi singabazali, kodwa lapho sesifike khona kungcono siqale silungisise izinto singakabuyeli emaklasini. Kuyabe kusizwisa ubuhlungu yebo, kodwa akula ngenye indlela esingenza ngayo.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho oku ucela.
Thina sabe silokhu esikhala ngento eyodwa nje ukuthi besizwisise nathi lapho sivela khona ukuthi impilo esesiyiphila kathesi njengamatitsha akusaphileki. Ngabe bayasizwa izikhalazo zethu besinika imali yethu ye-interbank rate kumbe ngama-US dollar kwenza ukuthi siqhubekele phambili. Lathi sisenelise ukuphila le muli zethu sihambise abantwana esikolo side sigqoke sihambe emsebenzini sithabile.
Lo nkosazana Melissa Chingwana Ngwana owenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Roller Teachers Union of Zimbabwe isixoxela ecingweni ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, okhulumayo nguMike Hove. Ngolwesibili kunjenje, asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labantwana besikolo kanye labazali ngesikhathi kuvulwa isikolo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo kusixhuma ekhasini lethu ele-Facebook ku-VOA Ndebele. Mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hove ngo-8 p.m.
Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. U-Senator Elizabeth Warren wase-Massachusetts ongomunye wabancintisayo ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika ugcizelele ukuthi uSenator Bernie Sanders weVermont omunye oncintisana layo wamtshela ukuthi ngombono wakhe kaboni leli lizwe likhetha wesifazana ukuba ngumongameli. U-Senator Cory Booker ongumsundi omela isigaba se-New Jersey edalele ephalamende leMelika usephumile kumncintiswano wokudinga ukumela ibandla lakhe lama-Democrats kukhetho lukamongameli welizwe. Abameli be-Egypt, Ethiopia ne-Sudan kwele Melika bahlangene izolo edolobheni le-Washington emzameni wokuxazulula ukufuthelana osokukhona ngohlelo lokwakha isitishi samandla kagetsi kumfula omkhulu ezwekazi le-Africa we-Nile River. Iningi likhala ngokuthi umnotho welizwe ulokhe uqhubeka ubhidlika lanxa uhulumende esithi ule mizamo yokulungisa. Indwendwe zabantu abadinga amafutha ezimota awepetrolo nawedizili zibikwa zibe zizinde namuhla kobulawayo. Njalo kuyisimo esifanayo emabhanga njengenhlala yenza ngenxa yokusilela kwemali. Isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi ukuswelakala kwemali kuthwalisa abantu amagabha avuzayo ngoba abenelisi ukuthenga impahla eyehliswe intengo ezitaladini.
Uhlupho lukhona eZimbabwe ukuthi kakula cash, mali uthwala amabhendi kakhulu apha icash. Abaningi nxa bethe bathola icash baya bethola i-$50 $300 ngelanga kumbe abanye bade bathola kwe-vik. Umuntu ole cash ule mali engcono ngoba uyenelisa ukuthi azihambele esitaladeni kanjani ayethenga kodwa le ikhokhezi ngazi ukuthi uzambe uye esitaladeni bayafika bakhambe inkala kade yemali okwenza ukuthi kube sokufana lokuthi uvile ngasesupermarket uyethenga konokho vele kudulayo kube sokufika abale foreign currency nxabe ngena kulawo mashop amanye angabe siyamukela i-foreign currency kumbe njalo nxabe funa ukuthenga ifuel-ke ngoba bakhona amagarata njengabo fuel ngani ne-foreign currency amarandi amapula nama-US dollars lenye nje i-foreign currency abayivumayo kube sokufithi laba abaningi abangela i-foreign currency sokumele bangene kuleyo mzila emide so ngezinye indlela ngaze singathi kukhona abathengisayo ezitaladeni kodwa abaye befuna i-cash njengokuthi nxauziyathenga i-inform iyaluthi ibrezile ezitaladeni kodwa umuntu uyafika uthi othi ngifuna i-cash
Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, usinika umbono wakhe ngokuthi uhlupho lokusilela kwemali lungalungiswa njani.
Njengoba sesihambe sasuka kuleyi level esesikuyo, azikho uhulumende kavume okwakhathesi ukuthi idola lethu silisebenzise maybe kanye le-rand, bancengise bejoyine i-rand union. Maybe uzasibhalansela izinto ngoba izakwazi ukuthi ibhalansise imali esiyitholayo i-income yabantu le mali esizibhadalayo ama-expenses esiwabhadalayo ingxenye kungancwebeka ngoba singakhangela ukhompela la amazona la esihlala eduze labo South Africa labo Botswana ama-price ezinto zethu ngama-numbers ahambelana labo South Africa but thina ngaphi imali yangikhona asiyitholi enela ukuthi sithenge lezi zinto so nxa imiholo yethu ingakhwela layo ilandele ifike closer kule khona laphana ukuthi izinto ziyeneliseke sivele sibhalansise kumbe ngerandi ingxenye kungaphileka ngoba yethu imali le yantengantenga sibulayizwakala ukuthi isiza ngaphi
umnumzana Fuzwayo ugcizelela ubunzima obubhekane labaningi
nxa sithumela abantwana e-boarding besiya kudla for 3 months ngendlela ilizwe elimingayo kambe abantwana vele kumele bebhadala malini esikolo so into yangkhona inzima sibili while sibili ezikolo sikuzwisisa ukuthi izikolo kumele zikhweze ama school fees but le mali yangkhona ngapha lapha thina sithola khona kayikhweli so ukuthi ya a very big gap esingakwazi ukuthi vele sizayithini ipetrol yangkhona kayisathengeki abantu abayi afford nxa ipetrol sifika almost $20 per liter ukuthi ugcwale sithengi you need about $800 wena uhola $1,000 automatically awusatheli fuel emoteni iyathi phelile uthole ukuthi iyaqeda another 1 week ingabuyanga ingazibuye sesiphonga ukuthi otobeka sethela khona lokho okuncane things are very expensive uyangena ezitolo uyabona izinto azizihlalele abantu aba-afford ukuzithenga so i-issue ukuthi abantu imali kabalayo kathesi baphumile kuphuma amacimbinyana abagcwele egangeni wonke umuntu usefundela yayathola khonapho ungadubula igolide enyana wonke umuntu uyaphuma ezindlini wonke umuntu ayetshona edinga igolide anything njenganika umuntu imali abantu sebephonga ukuphuma nje bezama wonke umuntu usethengisa emgwaqweni wonke umuntu usesezane so everything is just informal akulanto efomali
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust usichasisela okungenziwa nguhulumende
akula kudla vele sikhona vele ukudla nje kwansuku zonke abantu baphelelwe zinkomo ikakhulu kube kudingeka ukuthi uhulumende adeclare lokho esingathi yi-national disaster entweni lezi but kakakwenzi ngokupheleleyo kwenzela ukuthi abangafuna ukuncedisa bencedisa through ama-organizations wona lawo ngokuba uhulumende yabe sethile ukuthi sokule disaster elizweni
ukulandela ukwethekelela kukamphathintambo kahulumende weChina obona ngobudlelwano lamanye amazwe kunsukwana ezedluleyo eleZimbabwe elithi kulenhlelo zokuthuthukisa umnotho ezintsha elizaziqhuba lalelo lizwe ezivele zikhona zibikwa zibalisa ezokuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station igceke lendizamtshina eleRobert Gabriel Mugabe International Airport leNet1 kanye lokwakhiwa kwedalela ePhalamende elitsha. Izakhamizi zeMatopo eSansiya eMandebeleni njengezinye indawo eziningi zelizwe zibhekane lendlala enkulu ngakho-ke zikhala ngokulinda imali lokudla okwabelwa abalambayo. Kodwa uDubo kuyikuthi sekulezikhubeko eziningi kuhlelo lokwabelwa uncedo lokudla lokunye sokulandelwa ezombusazwe uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu ezigabeni zeMandebeleni libhekane lendlala enkulu okwethusayo esibulele izifuyo lenyamazana zendle. Izakhamizi zeMatobo lazo zikhala labanye kodwa zisola indlela uhulumende asephatha ngayo uhlelo lokwabela abantu uncedo. Isakhamuzi seMatobo uWard 10 eMabonyane umnumzana Jafet Khumalo uchasisa ngesimo ababhekane laso.
Sihambe kabili kuWard Center sibizwa ngabe orap labo sobhukube labo kansila ukuthi kuzolungiswa ukubhaliswa bese kusiyaphela umnyaka last year. Sibhalise na ukuthi sithole usizo lwezimali oluphuma ku-orap. Njalo sahlangana nabe orap basitshela ukuthi imali zethu siyaziphiwa kusukela kunyanga ka-October, uNovember noDisemba. Kodwa kuze kufike manje asikatholi lutho. Into esimangalisayo yukuthi sesibizelwa eMabonyane Business Center ukuthi lapho sibuye lamasaka, sibuye lama-containers, isiphathelo sokuthi siphiwe amafutha. Okunye uhlupho yokuthi bese sizwile lapha thina ku-ward ukuthi amanye ama-ward avele asephiwe imali ngamanye ama-organization asebenza ngaphansi kwe-World Food Program. Indaba esikhona lapha yikuthi asisaqedisisi ukuthi ukwabiwa kwalezi zimali kumbe lokhu kuhla kuzahamba ngenzi.
Unkosikazi Nokuthula Nyoni, esinye njalo isakhamuzi seMatobo, uthi abantu abanatha amaphilisi lasebeluphele yibo ababhekane lobunzima ukwedlula abanye bonke.
Uhlupho lolu luyahlupha kakhulu ezalukazini abanatha amaphilisi labanye labo abalezinswelo bayakhala kakhulu asikwazi ukuthi singasizakala ngani.
Umnumzana Ruben Ndlovu uthi abantu bayalamba.
Uhlupho esingaba nabo uma singathenga imali kakhulu siba sikhangele izinto hayi khangani akuyazulu. Abantu khangani bayalamba abayaba yimpuvu makhaya vele kweminye imizakale ngahlanga kalisiyayo khangela isikole ziyavuya nemali abanayo ubhatha isikolo kwezima kakhulu zeyontini hayi sezonke abantu bathenga makhulu.
ELeZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwezulu osekubangele ukuba abalimi baphelelwe lithemba kuthi izifuyo ziyacuba ngokuswela amadlelo lamanzi. Indlala yanyakenye idale uhlupho lokufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emhlubulweni weMandebeleni osekuthiye inengi lezakhamizi lingabayanga lingela zifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathisa ngokudla ezigoqela oWorld Food Program zithi izigidi ezithoba minwe mibili zabantu eZimbabwe zikusimo sendlala eyesabekayo ngakho ke kudingwa uncedo lwesiphanyiphanyi. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukudingela abantu uncedo lokudla. Nangu wasungula uhlelo lokwabela abantu uncedo lokudla lemali laloba lolu hlelo lusolwa ngabanengi besithi abezombusazwe sebengenela besabela abasekela izanu kuthiwa phandle abasekela amabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuzaqhutshelwa eMbare kusasa lapho umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa abaze kwethula umbiko wakhe omqoka ophathelane lobunzima obuselizweni. Umbuthano lo buphansi kwesihloko esithi Agenda 2020. Njalo umnumzana Chamisa obekhangelelwe ukuhlela indlela yeMDC ethi kumele ilandelwe ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. IMDC ithi amapholisa ayazise ukuthi aphatheke ngodaba lokuvulwa kwezikolo ngokunjalo akasoze enelise ukuyalondoloza ukuthula emcimbini lokusasa. Lesi isinqumo esichothozwe inkokheli yeMDC emhlanganweni ewenzele eHarare namuhla. Nyakenye ibandla leli lehluleke ukwenza imihlangano yalo eminingi ngemva kokuvinjwa ngamapholisa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, wasichasisela okuningi ngalolu daba.
Umcimbi lo ukuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana lezi zabantu zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba kungumbiko ovela kuPresident. Kukhanya ngani amapolisi eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho awucabangayo kuZulu kaZulu eZimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa ngeZulu eZimbabwe.
Kulapho yini ubaba Chamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani, ukuthi ke awukaZulu umkhononi ungalungiswa kanjani sesiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
Umbuthano lo ubumbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kuZulu.
Amapholisa aphe sizatho bani kumbe zizatho bani kulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi uPresident Chamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudubeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulungiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje uPresident Chamisa.
Lo mnumzana Nkululeko Swanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC mnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Sizamile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngalolu daba, kodwa ucingo lwakhe belungangeni.
That it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is with you, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say that you're wrong. My mama say, give them love, they'll break your heart instead. Instead, no, 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 no. It's not meant to be. So I tell myself that it could work out. Maybe it's not meant to be. You make me hate myself for somebody else when it should be you and me. So my friends keep saying we'll get better. Maybe it's not meant to be. Love is for two, but I feel like I'm in it alone. No, no. You say what's love got to do with it. When I say I love you, I wanna hear you say you love me too. I don't wanna go through this love battle when I'm all alone.
Singake hlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilaso kuhlelo lwanamuhla. Izikolo zivuliwe elizweni lonke namhlanje. Ababalisi abaningi kakhulu abasebenzela uhulumende bengekho ezikolo. Ibandla le-MDC lithi amapholisa eHarare avimbe umcimbi walo obuqhutshelwa eMbare kusasa, lapho umkhokheli waleli bandla abeza kwethula umbiko wakhe omqoka. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.